yasethula umbiko wakhe unqube uphe ugada lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke edlula ibhiliyoni elilodwa waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. Uncube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uncube ukuthi izigodlo zabameli bezimbabwe emazweni zizakwehliswa. Uncube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwekazi le-Afrika, ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. Uncube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokugqoka kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi waphandle ukuze usungule amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto aphandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Siyamuzi Harare Mnumzana Kutsa Iwondo ekhuluma le-Studio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukucelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngaphi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle ihlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi kanye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume le-Studio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakhamuzi seHarare uthi uhulumende olimbali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe ezikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali endlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabaneli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamathumi amane lasithupha 56 million, ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. UMnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula uselizweni, ngakho-ke ifanele ihanjiswe kungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha ikakhulu ukufaka imali kulenze zamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuzakutho ukuthi ukuza kuthengwa imitshini eminingi eyamasotsha kumbeni kuzaba namasotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba ye-budget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga, kodwa bengikhangele kuzaba njani.
Kunjalo nje kube lokuxoza edale ephalamende, lapho abameli kwiphalamende bebandla le-MDC begcine bexotshwa ephalamende ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.